African Union kayila kuthola uthwalele ngile African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwe zeAfrica. Okwesibili ukuthi impi yeDRC ngasinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisho njalo ukuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda. Kube sekusiba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda. Kodwa kade eRwanda yibo ababusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka-1994 laphana. UPaul Kagame eke waba kubutho likaMuseveni ngale belilwisa la uMuseveni laye seseyinto alicasha besalwisana khona ngaye labeUganda. So singakunanzela kakhulu bale support. So yikho ubona ukuthi amandla abo kazo zaboshe ngenxa yokuthi bale support. I-support evele emazweni ala amabili engaqambileyo i-Uganda
le-Rwanda. Ye, khonokho-ke baba Dube nxa sikhangela sijula sibili. Kusho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo leyo? Bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje?
Nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo. So ngakho ngokunjalo inhloso yabo yikuthi bagcine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo. Njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani, ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze, kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesi thethe lamayela amadolobha asetheni. So kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi i-capital eyiyoprotestwa kakhulu i-2000 kilometers away from lapha kona bakhona. So bazayeloku besondela bethatha ilizwe kuze befike beseduzane mhlawumbe lapha uthitekezi laye enganjani angethuka khona, ngoba siyakunanzela ukuthi nxa kuthiwa le mihlangano East African Union Community kumbe SADC uthitekezi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli we-DRC. So khonokana kubunjwa khona phana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kutshengisela ukuthi lala interest labo, kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazayelo kumele ithathe ilizwela kancane baze bagcine sibize bengasasuseki esihlalweni abazele ezithethe, ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibuyelizwe.